sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 22 kuMpandula 2024 uSithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKhansili yakoBulawayo ithi isicubungule okuningi okuhluphayo kuleli dolobho okugoqela ukusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwezinye indawo zaleli dolobho, nendlela okuphathwa ngayo izikolo zikamunicipal lo.
Izikolo zeKhansili zisalele emuva kakhulu kwezentuthuko ngoba iKhansili lokhu isifuna ukuba nesandla ephezima, kanti izikolo zikahulumende abazali bayabumba amakomiti okuthiwa ama-ADC.
Kwezokholo sicubungula ukuphathelane lemichado.
Kulabo abangakachadi kuqakathekile ukuthi uzwisise ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi uthathwe ngubani, uthathwe ngumuntu onjani, ngoba lowo muntu liyahlala lize lehlukaniswe ikufa. Ngakho-ke kumele ube kwazi ukuthi lomuntu liyahambelana.
Kwezemidlalo lamuhla, u-Ezra Chisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo edlalela iqembu leBhoso, uNesayi Moyo.
Ndathi kahle laqala kwama-colleagues ethu uRoy loMadi nda yoba classuthi super and then la selithatha uma supporters abalikhulisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo umsakazo. Ikhansili yakoBulawayo ithi isicubungule okuningi okuhluphayo kulelo dolobho emhlanganweni osanda ukuqhutshwa owe-full council meeting okugoqela uhlupho lokusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwezinye indawo zalelo dolobho, lendlela izikolo zekhansili eziphathwa ngayo, njalo yathatha izinqumo ezingaphathisa kulokho. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubela umsekeli kameya walelo dolobho, uMnumzana Edwin Dlomo.
Okokuqala okwaphumayo yikuthi sakhumbuza izakhamizi ukuthi akulamanzi edolobheni lakoBulawayo. Ikhwela la manzi-ke amancane akhona siwasebenziseni ngokunanzelela okukhulu bakithi. Sasesikhuluma ngokuhlanzeka kwedolobho le-enforcement ukuthi kumele idolobho lihlanzeke, kumele njalo njengekhansili sibophe abantu bemshikashika lapha laba abathova endaweni abangavunyelwayo ukuthi bathove kizo, ikakhulu ku-6th Avenue laphana. Savumelana-ke ukuthi kumele kube ne-enforcement enkulu babothe laba bantu. Ngathi-ke ngokunye kwezinto esakhuluma ngazo saphinde sakhuluma nangama-policies ukuthi kulama-policies osakumele atshintshe, ikakhulu i-policy ephathelane lezikolo zekhansili. Izikolo zekhansili zananzelela ukuthi zihlalele emuva kakhulu kwezentuthuko ngoba ikhansili lokhu sifuna ukuba nesandla esinzima esikhulu phezu kwezikolo lezi, kanti izikolo zikahulumende kulo mthetho othi abazali babumba ama-committees okuthiwa ama-ADC. Ama-committees bese kusuka yiwo ahlala phansi nobukhokheli besikolo, i-administration barani isikolo bavumelane labazali ukuthi kambe ukuze kumbe sithenge ibhasi kumbe ukuze sakhe i-ECD block kumbe ukuze sifake i-general kumele sisebenze njani. Basebenzisane-ke kwizakhamizi-ke abazali kunye-ke i-administration yesikolo lobe kodwa kukhokhela-ke abazali ababekhethiwe okubiza kuthiwa i-SDC committee. So izinto nje esakhuluma ngazo-ke kumhlangano ojulileyo okaseptemba sisekhanseleni.
Lapho kudaba lwamanzi lakhuluma langesisombululo yini ukuthi kuyini eliza kwenza njengekhansili ukuthi liqede lolu hlupho?
Isisombululo saphuma okokuqala sakhuluma ngokuthandaza yoyifoda enkulu yenaleyo ukuthi sithandaze uNkulunkulu sicele bakithi lonaka ezindlini. Okwesibili sasesikhuluma ngokuthi kumele sibe nalokho okuthiwa ngesilungu ama-short term measures esingalungisisa ngawo ukuthi amanzi nala amancane agcinakale, okuhlanganisela ukuthi-ke ama-leaks ethu avalwe kusukela khona hale emadamu kusuya kuma-pumping stations kuze kuzofika ezindlini zabahlali bedolobho lakoBulawayo. So sacela-ke ngokunjalo-ke imali-ke Minister of Finance imali engange-14 million esihambisela ukuthi senze zona lezo zinto, ikanti sincedise le-pumping capacity. Ngoba siyananzelela ithu ledamu lensiza lelemchallenge angana sala amanzi anyana angathi incedisa kuze kufike isikhathi sokuthi kube yi-next rain season. So sakhuluma ngakho lakho ukuthi kumele-ke sibe le dual pumping system ezenza ukuthi amanzi siwa pampe nje aphume ngobuningi izakhamizi zinesekolakhethi. Kanti imidam cam sakhuluma ukuthi sizancedisana lenhlanganiso ezimeleyo efuna ukuthi akhe idamu elitsha ukuthi ayi-grass lock dam. Bangali akha-ke bevumelana nezingaba zezinwa kuthi ukuthi-ke nathi nje idolobho sesizama lawo ama-chance zokuthi sithole la manzi 2007 sithole amanzi. Ikanti okunye sakhuluma ngakho ukuthi uhulumende afake i-security enyamandlovu akhwifa indawo liyana ilindwe abantu babandalayiza kakhulu khona ngale okugcina senza ukuthi sithole amazi amalutshwane njengedolobho. Ikanti sakhuluma njalo ukuthi si-explore sikhangele njalo amanye ama-aquifa abantu bakhuluma ngenkulumani khetha aquifa bakhuluma ngenye esematoko bakhuluma nje ngama-aquifa amaningi ngenye indlela la efuna ukuthi si-explore ngayo. Okunye njalo sakukhulumayo ukuthi kunenhlanganiso okuthiwa i-VAI e-Netherlands inhlanganiso le ifuna ukuthi incedise idolobho endaweni zamanzi. Yikho-ke yapropose ukuthi i-department yamanzi ibe yodwa wenze ukuthi wenelise ukuthi basincedise lathi sebebona ukuthi phela kasigerimenti kasidayivethe imali yamanzi ifake kumbe kulungiseli umgwaqo. Yikho wase kuphume imbiko-ke engayisiyo kwizakhamizi zakobulawayo ukuthi idolobho selifuna ukuprivatize amanzi kumbe ukuthi amanzi abanje ngenhlanganiso ezizimeleyo ezingayisizo zekhansili. Yikho-ke kwachasiswa-ke emhlanganeni ukuthi hhathi yabona into enjengenaleyo khona sizakhulumisana ukuthi nxase sithi-ke ibe yodwa i-department yamanzi sitshoni kodwa eqinisweni kakutho ukuthi izaprivatiza kakutho ukuthi abantu bazabe sebethenga amanzi edula mba kuzaba njani. Esifiso ukuthi kayiseparate iphume kwi-department ye-engineering ihlale yo-DND waste department yona ibe yodekinga yamanzi. So izinto nje ezakhulunywayo lomhlangano we-council wawukhona.
Lowo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo, esixoxelaye ekhona le ukobulawayo. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Chris Godfrey owaziwa ngokuthi Chris G ophathisa abahlala ezitaladeni labanye kobulawayo esebenza le nhlanganiso ye-Helping the Homeless.
Into yokuqala engayitsho yikuthi into le siyiqalisa asiqalanga ngengqondo yokuthi hayi sifuna ukuba registered sibe recognized or something. Saqala nje yazi nxa uyenza into ukuzikhulula nje ukuthi yazi into esegazini lakho uyenzele ukuthi uzikhulule. Nxa ubona ukuthi kona ngingakwanisa ukuthi ngincedise umuntu ungayekelelana kumncedisa. So yikho nje ukuthi vele besiziphusha uthi nxa udlula sobona ukuthi umuntu ubhizi ukudobha inyama ewele phansi uze ihliziyo yakho vele ithaya sibili ukuthi eshi ngabe vele bengikhwanisa ukuthi ngincedise umuntu lo. So saqala nje no but singamelele ukuthi sibe nama-millions. Even idolana nalelo esilalo singakwazi ukuthi sincedise umunye umuntu encedakale ngalo. So ngokukhula ngoba saqala le 10 plates ngelanga kodwa kathesi sesingafika ku-100. So sasibona ukuthi ngokukhula lokho esesikwenzayo I think kungabe kuyinto enhle ukuthi sibe registered.
Abantu eliza kuba lisebenza labo ngabantu abanjani njalo kulethuba na elabanye abangafuna ukuthi babambane lani baphathisane lani?
Hayi wonke umuntu, thina sisebenza ngawo wonke umuntu. Wonke umuntu omude omfitshane, hayi wonke umuntu uyafanana. Wonke olesifiso sokuncedisa sokuthi efake laye isandla, hayi engakhululeka ukuthi ebuye ezosijoyina, engakhululeka even noma ukhatshana noma usemazweni ufuna ukukontributa, hayi siyayamukela. Isifiso sethu ukuthi sibone nje abantu bencedakala.
Yiziphi ezinye izinto eziza kuba zisenziwa yilinhlanganiso ekuphathiseni
uZulu
kulendaba counseling center counseling center it's becoming agent day by day because sezanenze ukuthi kona abantu abaningi esebenza labo the so much vulnerable and you know traumatized some of them because of the environment that they are exposed to is very toxic and it's not healthy so let's fish ukuthi singathola kona indawo esingakwazi ukusibe conduct ama counseling sessions ngoba njengamanje silomnye umntwana kade estreetini esazamncedisa wathi yena akasafuna ukuhlala khona estreetini samdingela lapho ukuhlala khona sehlala somewhere samnike imali yestati waqalisa ibhizinisi yakhathe esuyasebenzela kodwa inkinga seselelayo uthi yena akasafuni ukubhema ugwayo so siyaba-limited sometimes ukuthi sithole nje isikhathi lethuba le-chance le-space yakhona ukuthi sibe simnikeza ama-episodes simnikeza ama-counseling yakhe ukuthi encedakale ukuthi engashiya njani ukubhema ngoba ukuthi simi-invite lapho esebenzela khona sometimes i-environment yangikhona iyababhizi kumbe iyaba-too exposed wokuthi liyagcina lingasikwanisi ukuthi libe lama-private conversations nje umuntu la ekwansi ukuthi ekhulume ekhululekile ekwazi ukuthi akulo omunye umuntu omjajayo ekwansi ukuncedakala so it's another thing that is within the pipe esisebenza that we're actually working towards then kule ndaba ukuthi sebafundise imisebenzi yezandla ngoba ka these guys they cannot get jobs because of their status nxa umuntu yena esithi uhlala ebridgini azomuntu uthi emqhathe sometimes uyadonda ukuthi ah umuntu lo you know abanye bayabasaba abanye banje njani umunye athi hayi ngcenye uzatshontsha izinto zami ebaleke it's another issue that is critical abafuna ukuncediswa ngayo indaba naleyo nxa singakwazi ukusikela ama-programs ezizabafundisa amaskibibe labo ebelolwazi ukuthi bengazisebenza njani bekwanisa ukuphila I think kuzobanceda then kule ndaba awareness I think kule ndaba yemkhuhlane ejeneyo abantu laba because they have no access ama TV, ama radio, ama social platforms like internet. Some information bayasalela ngoba abala access to all those things. Kule mkhuhlane eminingi, kule izinto eziningi ezenzakalayo phandle lapha. Sometimes baya bengakwazi ukuthi kwenzakalani, baya bengakwazi ukuthi kuhamba njani. Ngiyakhumbula ngenzikhathi ze COVID, babona nje sebechotshwe town ukuthi kuhamba njani. Sebenza ukuthi akwatwa kune kule corona, akwatwa kule corona, but labo ukuthi bebe bezwisisa ukuthi kuhamba njani. Abantu bafa. This thing is killing people bebengelako because abala ma TV abala ma radio
kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Chris Godfrey ophathisa abahlala ezitaladeni kobulawayo esebenza nenhlanganiso ye-Helping the Homeless nxa lifuna ukuxhumana laye lingamthinta kunombolo esithi +26377275271 asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutabo kancube
siyabonga taboka ngesizwe ezamasiko
sigcina amasiko
wena
masiko wena
sinjani zirwandaba lo umthombo stembayo ogibs dube ngikuhlelo ezamasiko lamhla ngixoxa lomnumzana mbuso ngwenya ngikuqhatheka kwezinduna ezizweni sikamthwakazi baba ingwenya sakumukela kuhlelo baba
ngibingelela baba dube ngiphinde ngibingelela kubalaleli nakubasakazi bonke nje
ye akusitheleke sizwa kuthiwa ke kulomcimbo ozabo khona wenduna ugampu abantu banengibona ngizani bangabe bemazi ugampu ukuthi mba akutsho ngamapishani khona
kunjalo babudube sikhangelele ukuthi lenyanga esiyakuyo mhla ka 4 sizabe silaphayana endaweni ebizwa kuthiwa kogama ilaphayana emngceleni weplumtree necholojo okulomfula nje abathi umanzi amnyama baye bayebethi bedungunada kule ndawo-ke lapho elamanxiwa lapho kwakwakhele khona induna ugama sithole nengenye yezinduna eyaziwayo ukuthi yazalelwe endleleni nxa inkosi umzilikazi iyayibaleke kumbe ngithi yayifudukele kwazulu yaba ngenye induna eyazalelwa endleleni laphayana engathi kuse-north west emkhwahla ngonyaka ka-1832 uzokhumbula-ke ukuthi induna ugampu ishiyane nenkosi umakhokolondo olobhengula ingqungo lwemadola abomvu nokuguqa engazindla wafowabo ngeminyaka emibili bakhula-ke bebonke kuhanjwa nje kusuka khona le kuze kuyefika laphayana ebudlanondo basengabafana bayakhula kwaze kwaba yisikhathi lapha athatha khona izintambo zokuduna obabuvele ukuyise umaqhekeni ongomunye owaba liqhawe ngempela elasuka lenkosi uMzilikazi esizoqhana nabo bebecishe belingana ngokweminyaka yokuzalwa. Nxa sebefika laphayana owasalaya laphana ngukhokho wakhe umagogo onguye ozala umaqhekeni. Umaqhekeni wafika ngapha kwelasekuhle noto.
Ye, singathi khonapho ngwenya, nxa sikhangela khonapho ngwenya, singathi kuqakatheke kangakanani ukuthi kube lo mcimbi wonalo.
Kuqakatheke kakhulu njengoba bengisalanda iqhaza elabanjwa kume ngithi igalelo elafakwa izinduna zakithi ekutheni kwakhiwa isizwe sakithi namhlanje njengoba siyisizwe esikhulu kangaka. Kungoba inkosi uMzilikazi engahambi yodwa ehamba namadoda abonisayo ngoba uMaqhekeni laba yibo abathi no inkosi uMzilikazi silawe bebamzanelele namadoda afana nabomkhabakhaba Mkhwanazi nabodambisa amahubo mafu bathi sinawe sizofa lapho ofa khona. Nangempela iphupho labona lapho iphupho lenkosi laphumeleliswa ukuthi wayena amadoda afana nabo nayo induna uGabu Qobo lwayo. Yikho-ke namhlanje-ke siyala phana esikhubuzweni ukuthi kuyekhunjuzwa abantu ukuthi singakhohlwa ukuthi esizweni sakithi kwakunenduna eyayinkulu kakhulu uyiyona eyaba nesandla ekutheni kwakho isizwe sakithi namhlanje. Njengoba uzokhumbula ukuthi igabha okwakuyibutho elaliholwa induna uGabu lamaxhiba amaningi ayingaphasi kwalo. Kwakunamabutho amaningi kakhulu esingaba lomabhudwana onyama yendlovu ukubala nje kuthanda emaningi ngaphasi kwegabha laphana. So yikho-ke okwenzakalayo ukuthi nxa sisiyakhumbula induna uGabu sisuke singakhumbula umuntu omncane sisekhumbula umuntu omkhulu owaba yingxenye okwakhulu kwesizwe sakithi.
Ake siyamuzwa ubaba lapha-ke uNgwenya bebuya lazo sibili. Kodwa isikhathi iso esingasavumiyo ukuthi sibe singani khonapho kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lithemba lokuthi lizasilandela futhi kuhlelo oluzayo ngeviki ezayo. Ngoluvalise emoyeni ngumthombo osembayo uKips Dube Lilale. Ngoba Ngwenya siyabonga ungadina kusaza bakho.
Siyabonga.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNispanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba libe leviki enhle. Ngizafuna namhlanje sikhangele udaba oluqakathekileyo udaba lomtshato. Ngibala kuGenesis chapter 2. Asikhangeleni iverse ka-21. Inkosi uNkulunkulu yamehlisela umuntu ubuthongo obukhulu walala. Yasikhupha olunye lwezibhambo zakhe yavala indawo ngenyama. Ubambo inkosi uNkulunkulu eyayilukhuphile emuntwini yeza ngalo owesifazana yamusa kumuntu. Umuntu wasesithi, lo uselithambo lamathambo ami lenyama yenyama yami. Uzawubizwa ngokuthi ngowesifazana ngoba ekhutshwe endodeni. Okokuqala phansi siyananzelela ukuthi ukuhlanganiswa komuntu wesilisa lowesifazana esingathi kugcina kusiba ngumtshato kudala imuli kwaqalisa kuye uNkulunkulu. Nguye wanika u-Adamu umkakhe, waletha u-Eve, wamletha ku-Adamu. Khonokho kuqakathekile ukuthi sikubambe. Njalo siyananzelela ukuthi u-Adamu wakwamukela ukuthi hhayi, lo ulethwe nguThixo kimi. Akho-ke bemfuna sibe le micijo ethize okumele siyinanzelele nxa sikhuluma ngomtshato. Okokuqala engifuna ukuthi sikunanzelele njalo sikudwebe phansi yikuba umtshato wawusengqondweni kaNkulunkulu, njalo umtshato waqaliswa nguNkulunkulu, awuqaliswanga ngumuntu. Ngakho-ke kumele ukuthi nxa sikhuluma ngomtshato ngokuthathana kwabantu siyekhangela ukuthi kanti lo owaqalisa linto wavela wakubeka njani. Ngakho-ke siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wakuletha ukuba umuntu wesilisa lowesifazana bahlale bebonke. Kuthiwa wasesithena ngenxa yakhonoku umuntu wesilisa uza kutshiya imuli yakhe ukwenzela ukuthi bebe nyama inye lomkakhe. Sokokuqala sinanzela ukuthi kwakusengqondweni kaNkulunkulu, nguye owakuqalisayo
so singathi ke vele wona umtshato into eyabekwa ngonkulunkulu okwesibili siyanazelela ukuthi lo owesifazane walethwa ngonkulunkulu ezomnika umngakhe ngakho ke kulabo abangatshati yalikhuthaza ukuba kuqakathekile ukuthi uzwisise ukuthi unkulunkulu ufuna ukuthi uthathwe ngubani uthathwe ngumuntu onjani konke khonokho kumele kube yizinto unkulunkulu awucebisa ngazo ngoba lo muntu liyahlala kuze lize lehlukaniswe ukufa ngakho ke kumele ube kwazi ukuthi lo muntu liyahambelana uThixo uthini ngalo muntu ngoba uNkulunkulu ngeke kwazi isiphetho sento so uyakujengisa uyakuvezela ukuthi umuntu ongakuthatha ngumuntu onjani so abantu abaningi siyafuna ukuzidingela thina sikhangele ukuthi lo muntu lemali kumbe lo muntu njani sikhangela ngamehlo enyama ngakho ke kumele ukuthi nxa sikhumbula ngomtshato sikhangele ngamehlo langelihlo likamoya elivele emqondweni kaNkulunkulu ukuthi kambe uThixo ufuna wena uthathwe ngumuntu onjani kumbe wena uthathe umuntu onjani njalo kuyamele kube into eba ingxenye yomthandazo wakho ukuba ukuthandazele lokho kulaba sebethathene kuyadingakala ukuthi akho nto ukuthi hayi ingxenye lowa usuyinkulunkulu adinga umthathe kumele ukuthi uthandazele ukuba uNkulunkulu aqinise umtshato wakho atshintshe izinto oyakufunda zitshintshwe emtshadweni wakho nxa kulokunye ongakuthandiyo kulokuthi libe lisilwa lidle phana hambani esikhathini somthandazo ukuthi uNkulunkulu ngicela utshintshe unkosikazi wami lapha kumbe uNkulunkulu ngicela utshintshe umkami lapha lalaphana kube yi-prayer item kube ngumthandazo ukuthi uNkulunkulu ngifuna ukuthi lomuntu abe yindlela ovele wena ufisa ukuthi abe yiyo yimi nxa sihlezi sisonke sidala imuli siba labantwana Baba ngegama likaJesu sithandazela bonke abalaleleyo abatshatileyo kumbe abafisa ukutshata kunemtshato baba emihle kunemtshato eyinye engabi phakathi kobunzima ngiyathandaza ukuba wena Nkulunkulu wami uzokusiza abantu bakho bakhulumisane bathandaze beqe lesi sigaba sobunzima ngiyathandaza ngegama likaJesu amen
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisibanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga ntungameli Soku isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Mina ngingomunye wabalimi esikucela ukuthi nxa sifaka amabele ethu bakithi imali yethu kasiyiphiwe masinya ngoba sidla khonapho lapho esisebenza khona ngaphe emakhaya akula nto esiyitholayo nxa sokuthiwa kuyaholisa ukudla kwe-social welfare ngabasibali bathi siyalima sithi sesifake imali ngale singasaphiwa mali futhi silambe kodwa singabalimi cela ukuthi nje nxa sifaka amabele ethu 21 days lesibhadayo ngoba amabele sangisesiwafakile asimelanga silambe sisebenza sinje silambe sisebenza
sikhuza imhlolo lapha kojimila lapha kungena abantu be-water bangenela abantu abalo bojojo babo bayabacharja bathi bagebho imigodi leyo kungekho emthethweni kambe isihluku banzi esenziwa yi-government ebantwini abantu ngapha bayalamba inkomo ziyafa kakulamanzi akulamgodi ugovernment eyigebhela abantu kodwa hambe engenela abantu enika amarisithi ukuthiwa bagebhe imigodi okungekho emthethweni asilankanisi khona asilankanisi phelelwe ukudla kasilakho kodwa ugovernment uhambe sharja abantu kazange egebhelela abantu le mgodi cela bakithi lokuzeni odoleli ke lifake size ukuthi wona umhlaba vele uthini ngohluko lwenziwa yihulumende ebantwini
selibonani selibonani lonke nje sikhamisile wona la amazwi ethu esibacelayo thina abanye labazali sigugura wonde ukuthi singogangeni singolahliwe le nto besoze futhi siyihlalele phansi sebesilokhu sikhuluma kuphela wazi bazasethini ngoba besihlala khona kusemlageni egangeni sala sizwa nje sizozokhuluma kuthiwa yeye kulapha lalapha labe sihlala khona vele aze sizwe luthaze sibuye ludoni nasihlala etshilo tshekucineni kusemlageni egangeni abahlali bendawo abahleziyo kuphela abakhangelwenale lenhlupho zabo
linjani mazimbabheni linjani basakazi bethu be-studio 7 hhayi ukuhlupheka kuphela abantu bakithi ukuhlupheka intuthuko kwakuthiwa izadivasha isikhathi sekhethweni kodwa esikubona ukuthi ivashayi ukuhlupheka abafowethu special amazweni angomakhelwana bethu bathwele nzima bayabotshwa ama-road block kunzima. So asizameni ukuthi silungiseni lizwe lethu, asilo lizwe elobuyanga, ilizwe elinothileyo, kodwa iZanu PF hayi yehlulekile bakithi. Le CCC akimeceleni layo, kidedela abanye labo ke besebenze bebona ukuthi bahluleka besiyanga. Ikhona izaphu eyaziwa ngamazwe esadaki ongathi noma iwinile kungabi lakho konke lo msindo lokhona. Ake sizame ukuthi sisupporte sibonge ukuthi kona angeke silethele ukumehluko yini. Okhulumayo ngoWashington Ncube eTholoju.
Asivukeni bathwakazi abahle kuwonke amagumbi amanomhlaba la kulomthwakazi khona. Sithi phambili ngomthwakazi emuva kasi soseduze la siyakhona. Okhulumayo lichakwane elikhulu. Eplamp asibonge
kulezano kulamashona kulento ezimbili ezehlukeneyo. So ma wena ungumuntu ungaqalisa ukulwa ngomhlobo ulwa nomhlobo ovele kwesisikhathi umuntu lo ngumhlobo lo ongazange angena khonapho. Wena usesithi njengoba ekhuluma ulimi lololo userong sezinto zePalestina leIsrael. Hayi khona thina lapha asili into zamaJuda namaPalestina, silwa into yokuthi singabantu abamnyama sonke. And ayiproblem ekhona kule part okuthiwa yizanu, kube nama-opposition. Alwa nani? Le zanu not amashona. Yikho nje ukungihlupha kakhulu khona lokuthi kati abantu saphuma kulayini siyanga. Thank you.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho ukusithumela eyenu imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo lamuhla uEzra Chisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo edlalela iqembu leHighlanders uNesai Moyo owayesaziwa ngegama lakhe lokuthi Super.
Unetsayi Moyo wayethandwa kakhulu ngabalandeli bebhoso esedlala leli qembu. Yena ke udabuka kontathu ziyathunqa.
Mina ngizalelwe eMakhokhoba koBulawayo. Ngikhulele khona ngafunda eLodge Primary School, ngathi ngayenza secondary school yami eMzilikazi. Qalisa ukungena kuHighlanders kuma juniors ngi under 13, under 14. So ngaprogressa from there. Ngangena ku first team since the 18 years siyadlala ku Highlanders.
Zikhona yini inkezo owazamukelayo ngesikhathi usadlala Moyo?
Sathola i BAT Rose Bowl. Sathola le Independence, sikhathi sidlala Independence ngeminyaka yabo 85 khonapho. Ngathi Independence was the big cup engayitholayo.
Igama lakho elithi Super labuya njani? Kwakunjani usadlala ibhola Super?
Ibizo ngaliphiwa ngama supporters kahle kahle laqala kwama colleagues ethu uRoy lo Madinda. Yebo bakhlasa ukuthi ngisupha super and then lasethatha ama supporters abi balikhulisa. Yeye kudlaleni kwami sibili kulama players ayenzima ukudila lawo. Ngathi kakhulu uPoint Love was one of ama wingers ayehlupha ngoba waye speed esikhulu kakhulu.
Asikhangele umdlalo wenguqu kulezi nsuku xa uqedanisa ngesikhathi nalisadlala netsayi.
Kulomehluko kuthiwa abanye bathi ukutshintsha kwezikhathi. Thina sidlala i-aim yethu yayiku-entertainer abantu. Abantu bakholisa ibhora la, nxa singaphuma sidliwe kodwa babona ukuthi hayi bekudlalwa la kwakungalamali and sasidlalela i-entertainment lokuthanda ibhora lathi sasidlalela ukuthi ngidume nje, ukuthi ngidume nje ngibe ngunetsayi, ngibe ngusuper, ngitholele lelo bizo libizwe. Kwakuyinto eqakathekileyo, akusafani lakhathesi sokungumsebenzi bafanele laba. So kulento eziningi ezi-aplayayo ezelebha lani lani kuyatshintsha, into zahamba zatshintsha njalo.
Kukhanya eZimbabwe abake badlala ibhola ezingeni eliphezulu abakho ekukhokeleni umdlalo wenguqu.
Okunye ngingathi maybe ukuthi abaningi bethu siyesaba ukungena ezikhundleni lezi, maybe sesaba i-challenge especially team enjenge-Highlanders. But kuyabe kufunakala ukuthi lathi senze ama-courses awe administration ukuthi singene ehofisini. Akusikho ukuthi nxa wadlala ibhola usungangena nje ehofisini, kuyafuna ukuthi la ubekwazi ukuqeqesha entweni zoku-administrator because kuningi okunye ozahlangana lakho okungafanani lebhola kwe-administration ozahlangana lakho. Kodwa kuhle nxa ule administration ungumdlali webhola uke wadlala ibhola uzabamba ngcono kulabanye ngoba wena wazi indawo zonke zombili.
Kunetsayi Moyo kulezi nsuku ngumphathi wabafana abadlala i-Highlanders Bhoso. Ikamela ngu-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ikhansile yakobulawayo ithi isicubungule okuningi okuhluphayo kulelo dolobho, okugoqela ukusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwedolobho kwezinye indawo, lendlela izikolo zekhansile eziphathwa ngayo. Yasidinga isisombululo kulokho. Sizwe eziphathelane lamasiko abasakhulayo, ezokholo lezemidlalo kuwona lo umsakazo wenu we-Studio 7. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lelakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.